Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge umnumzana Thanonoka Wande obesipha indaba zolimi lwesitshona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-17 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurawundi olukhokhelwa zinduna lamuhla koBulawayo. Ukuqhamuka kwedlakela lwezombusazo esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election ngempela sonto sokuthiye izakhamizi zithithibele.
Abantu abakhanya bephehla umsindo isibo bantu abasuka insiza kuwadi 4 kumbe matopo kuwadi 2 abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona.
Isigaba seMathebeleland sihlaselwa ikungahambi kuhle kwezombusazwe.
Ikakhulu emakhaya emasouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu. Umsakazo esinawo baba Gande esitshayela ihlombe yiyona le kuthiwa yi-Studio 7.
Kwezemelika ziyambhedela owayengumongameli umnumzana Donald Trump esebhekane lo daba lokuthi ayemiswa phambili kwekomiti ecubungula umvukelwa okuthiwa wawujojozela.
Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besasekhona abamsekelayo njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazwe weGugurawundi olukhokhelwa izinduna lamuhla koBulawayo. Uhlelo lolu luthiwa luza kuba lamadale lapho abantu abazafakaza ngokwenzakalayo ukwenzela ukuthi bakhumisane umlotha. Kusukela ngeviki edluleyo, iphephandaba leChronicle libika ukuba bekule ngqoqo phakathi kwezinduna zomdabu esigabeni seMathebeleland zikhuluma ngodaba lokuthi zingaphuma lomhlahlandlela onjani ukuze kukhulunyiswane ngodaba lolu olweGugurawundi. Ukuqhamuka kodlakela lwezombusazo esigabeni seMathebeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngempela sonto yonale sokuthiye izakhamizi zithithibele. Abalandeli bebandla le-CCC kade bekhankasa izolo belamalunga edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele lomnumzana Kucaca Phulu baxotshaniswe ngamalunga ebandla le-ZANU-PF ngemva kokutshaywa kwabanye. Abesifazane babikwa bedajulelwe izigqoko bahlukuluzwa. Kesizwe umnumzana Molokele ngemva kokuxotshaniswa ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Just to confirm ukuthi sendabo Black Dog omjemnyama labanye abafowethu imota sesiyithethe ayela problem. Kukhanya bagcine besabele ukuyathaka siyi-chairman shop phakathi kwabantu ade bebukela ibhora. So sesihambe sayithatha imota sesisukile, we are about 25 kilometers away from where the accident occurred.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, ilunga ledale lephalamende engowebandla le-CCC emele iwange East edale. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseyinsiza. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Balaleli baka Studio 7 izani PF isivuke inyamazana evele iyo yona isivele siyazi iyo yona ngikhuluma kunje insiza South kuwat 4 bahlasele umama okuthiwa unagodi izolo ntambama babuye bahlanisela lo councilor wethu ubaba Augustine Gumede candidate ka councilor wethu bebethesa icala lokuba umama unagodi kungani evumela abantu besisiC besenza umhlangano emzini wakhe umama unagodi ugcine baleka wagcina siyadojwa ngabanye abafowethu abamsizileyo bamgcina endaweni yesafe bendaweni ephephileyo lapha khona umama unagodi ungumuntu owethukileyo ngokuhlukuluzwa ngabantu bezanu laba abantu bezanu laba abenza isigameko esibi kangako bakhokhelwa ngabantwana bakababa uEndulanga ababalisela uMoses Langa ongumkhokheli wabontanga lapha eMathebeni South ngokufanayo uMoses Langa ukhokhele ontanga namhlanje khathesi njoba ngikhuluma kunje ukuba bayehlasela ematopo kuwadi 2 ezitolo duze kwezitolo ze 2D2 sebehlasele balimaza abantu bethu abambalwa balimaza lempahla ebalisela imota kababa uHonorable Nyoni owakobulawayo bathaye balimaza umama uNonhlanhla Mlotshwa ongudeputy national secretary for rural mobilization bakithi kunzima kakhulu indlela izani PF efuna ukhetho lolu lwe by election oluzayo mhla ka 22 ukuba luhambe ngayo lathi njenge CCC sibhizi sizama ukukhuza abantu bethu ngoba abantu sebesithi sokwanele sebechaye sebehlukuluze okwanele sebefundi bathathe indaba leyi bayifake ezandleni zayo bakithi sikhuza abakhokheli bezanu PF ukuba sicela bakhulumisane labalandeli babo ukuba abakhuze bangayibayekele into yabo yokuthi bachaye abantu bethu balimaze impahla zabantu impahla yabantu bethu ngoba lathi singayekela abethu sithi swa lelizwe lingeza ngelibuseke abantu abakhanya bephehla umsindo ikakhulu ayisibo bantu abasuka insiza kuwat 4 kumbe ematopo kuwat 2 ngabantu abaphuma ngaphandle kwendawo lezi abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona okusitshenziswa sobantu beduzane kunzima okokuthi kuzwakale lembobho kulombobho osuke uyadutshulwa ukhala kuzama ukuthi kwethuselwa abantu asonto encane lesikhuluma ngayo izanu PF isidikile impi kuCCC bafuna ukubulala amalunga wonke eCCC lapha eMathebeleleni
manje amapolisa liwazisile na
amapolisa sesiwazisile msakazi izolo kuvele kwathi umama unagodi ehlaselwa amalunga ethu abalisela obebe labo malandu labanye bafonela amapolisa eFilapusi lamhlanje kuseni bavuke abalandeli bethu ababalisela owangilacala ndlovu labanye baye eFilapusi behamba lo Augustine Gumede icandidate lika councilor lo mama unagodi besiyafaka ireport kodwa amapolisa akukabi lento ayenzileyo ngoba laba bantu engikhuluma ngabo ukuthi bahlasela abantu bethu ngabantu abazakalayo njalo bafike babaqamba amabizo abo bathu zibantu zibani yibo abasihlasela khathesi ngikhuluma kunje ematopo lakho amapolisa siyawazisa kodwa kukhanya amapolisa angani akulanto enkulu abangayenza babangasisiza ngayo izandla zabo zibotshiwe okuyinto edanisa kakhulu kuba abantu babantu balinyazwa babulawe ngamalungezane PF amapolisa ingenzi lutho into embi msakazi into engiyesabelayo ukuthi abantu bazacina sebethatha into bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo ngoba amapolisa sehluleka ukuthi enze umsebenzi wawo ngenxa yokwesabizana PF lapho kuhlala khona amalungezane PF lapho kuhlala khona abakhokheli bezana PF amalunga eCCC bakwazi njalo laba malunga engikhuluma ngawo ezana PF abalandlela abangazivikela ngayo xa amalunga eCCC angacabanga ukuphindisela yikho sisithi mayuyu umthetho mawuthathe indawo yawo ngoba kungavumeleka kungavunyelwa umumo lokhona ilizwe leli lizaboseka nzima abantu bazaphila nzima bonke abeCCC laba ezana PF ngokufanayo ngoba owezana PF uphuma igazi lo weCCC layo uphuma igazi ngakho owenziwe ngensimbi
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leCCC esigabeni seMathebeleland South lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomgcini sihlalo waleli bandla esigabeni sinye umnumzana Solani nje emnyama moyo
okukhona ku ground kathesi ngathi ma by-election esinawo siyasebenza siguquzela abantu ukuthi bevotele inguquko kuma candidate ethu IEEC esikubonayo kwenziwa ibandla lokwehluleka ibandla elingenakho okuthembisayo ebantwini since 42 years ukuthi okwabo babhizi nge-vote buying. Vote buying isho ukuthi bathethe isikhathi sokuthi isikhathi sendlala esikhona eMatsouth jikelele. Kuthi ukudla lokhu kubuyayo kuvela kuma-organization asincedisayo ikakhulu ngabakhangelele abayehlulekayo bakhangelele abaphathekileyo bakhangelele izalukazi lamakhehla bathatha leyo advantage yokuthi betsho ukuthi babaholisa ukudla and ukudla lokhu kubuya kubandla elehlulekayo leZANU-PF. Kathi nje abavotayo vele ngamakhehla lezalukazi and yudubo esilabo siyazama ukubabonisa abantu bakithi kodwa uyakwazi indlala ngayikhona esiswini mangwe esedlalela iziko abantu bakhetha ukuthi kona bevotele ibandla lokwehluleka solongo bethole umumbu i-5 kg yomumbu bethole inkukhu eyodwa nje kambe okungimangazayo ukuthi since ma-by-election lawa esibuya kebulilima bayethukile sebekhipha izinkukhu emaqandeni bebhizi benikeza abantu izinkukhu bethenga amavoti kodwa thina siyatsho ebantwini ukuthi thathani ngoba konke kungokwenu kuyimali yenu kuyimali ye-tax imali yenu elisebenzayo kunye kubuya kuma-organization amanye amazwe asincedisayo inathathani kuthi kuvoteni votelani i-change kodwa abantu bahlakaniphile abantu sebebonile ukuthi hawu kwamanye amazwe sokwenzakala elisuthu nanku kwenzakele lamanye amazwe nje aboZambia okwenzakalayo kanti thina eZimbabwe kushota kuphi njalo ngemva kwama-by-election njengobana sisiya kuma-by-election lawa okusijabulisayo ukuthi into ngencane sibonile bayakhala ukuthi ba-registwe ngakutshela babagandi ukuthi silabantu abethu abaningi even abadala abangarejistanga sebathwala ukuthi bayirejista ngoba khatshana lapha kurejistwa khona
lingathi inhlanganiso zikahulumende ezendaba amaphephandaba lemisakazo ayanceda yini ekuphathiseni uZulu ngokumpha ulwazi olufaneleyo ngendaba ye-by-election
abagandi wangikhumbuza ukuthi mina vele bese ngikhohlwa kukhona into yokuthi kule misakazo kahulumende eZimbabwe babagandi into esingayaziyo leyo izibuni zentwala babagandi kakukho endaweni yeZimbabwe yonke jikelele ikakhulu emakhaya eMatsouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu umsakazo esinawo babagandi esitshayela ihlombe iyona le kuthiwa yi-Studio 7 iyezwa ngabantu yi-Studio 7 etshela abantu ukuthi kwenzakalani endaweni yabo asinawo umsakazo babagandi igovernment yeZimbabwe kayinamsakazo even oyiwod sisemakhaya le size zihlutshwe even langama-network yamafoni kungela-network ngendlela yokuthi akulanto elungiswayo babagandi asikhulumi ngabo-ZBC ngoba sikasangazi le minyaka engakana singaze sikunanzelele khonoku asikhulumi ngama-radio station eZimbabwe akulanto eyenzakalayo okukhona nje ikuthi ungathi kwenisikhathi ukuthi ungangena endaweni enjengabodorobheni uthi uyavula nje umsakazo nalowo FM uzezwa kuphela bekhuluma ngo-ED bekhuluma open for business.
Lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South. Imizamo yokukhulumisana labebandla leZANU-PF yehlule kodwa abakulobe enkundleni zokuxhumana ezibalisa oTwitter labo Facebook bebesithi bona ayisibo abebandla leZANU-PF abaphehle lolu dlame kodwa sizaqhubeka sizama ukukhulumisana labo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF selethule amagama amalunga akhethwe kudalele Central Committee kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. abakhethiwe okwakuqala babalisa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo wake wasuka kuleli bandla umnumzana Louis Mathudu. Ababuyelisiweyo ezikhundleni zokuba ku-Central Committee babalisa umnumzana Obert Mpofu, Mike Bima, Patrick Namasa labanye abanengenenge. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani kaloliwe isiyenelise ukuthola impahla yayo eyantshontshwa ngamasela ngemva kokusebenzisa okuyizindizamtshina okuncinyane okungelamtshayeli okuthiwa ngama-drone ngesilungu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, livuka njani kustudio 7. Siyabonga kakhulu ngenhlelo elisipha zona lakho konke lisenzela khona ngoba singaba yini ngaphandle kwenu. Enelami igama ngu-Adolf Shaba. Ye kunevideo engibona lapha ephuma kuma-elections, kuma-by-election campaign emadoba. Kambi zanu PF mayizohamba yethutha ama-youth emashonaland waletha emadoba ukuba nezoyedusela abantu. Le nto le angazi singathi singayibiza ingani kodwa yikuzama nje ukuthusela abantu endongeke kusebenze njalo luqalo lo yikuba lomlomo omkhulu ujalo ukuthi inkukwe lomlomo omkhulu ichisha umlomo yikho sebekufuna manje ngoba uma bezofika laphana ikhomini indawo isigaba masingasukuma simelana laba bantu akula nto abangayenza noma bephethe izibhamu lezi abazithweleyo kodwa hayi mina ngilethemba lokuthi abantu bangasukuma beme bevikelane izanu PF angeke ikwenelise konke lokho efisa ukwenza.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 asakazi bethu nonke ngobuningi benu nabalaleli be-Studio 7 olimbulisayo ke lapha ngumdala Khumalo ngilani egoli bakwethu. Hhayi engingakho-ke bakwethu ukuthi ngizame ukuqondisa inkulumo engathi iphazanyiswe womunye obelalele inkulumo yami ukuthi mina ngithi amasabhuku abhalisa abantu. Hhayi akusiyikho lokhu angishoyo kanjalo, akuqondiseke nje lapho. Mina engakushoyo yikuthi i-CCC ibuya lombiko ukuthi ngapha ngemashonaland amasabhuku abhalisa avotisela abantu emashonaland. Umbiko wabuya le-CCC awubuyanga nami, mina nganginanisela into evele ikhona. So akuqondiseke nje, angangizwa kabi njalo angasuki alalele i-Studio 7 ngenhliziyo. Njalo okunye, amashona akula muntu ozonda amashona, akula muntu owazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo amashona. Angathi abantu bazonda amashona, kuzondwa izenzo zawo. Njengokuthi sifostele ukukhuluma ngesishona ngenkani kuma road block lezibhedlela la kuye yonke indawo, yikho lokho okuzondwa ngabantu. Njengokuthi kunje nje u-Welshman Ncube uku-CCC bamfake ku 30 position, uMohadi kuzano ufakwe angikwazi ukuthi position bani. Yikho lokho esikuzondayo, yikho lokho okulwiswa ngumqondisi moyo ukuthi abantu abaphume emashoneni bezokwenza okwakubo. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 linjani labo bahlali bakwethu? Siyabonga bakwethu ku-Studio 7 okwindawo wonke amasakazi wethu, siyabonga lonke lapho. Hheyi, siyabonga bantu be-Studio 7 usikhiphele indaba ezimnandi kanjena bakwethu. Siyajabula njalo nje ukuthi sizithole indaba esha. Angithi yazi jike sekuhambeni i-Studio 7 sike lilahleke ngamafoni sale zensuku njengoba dizele izithubele indaba lapha zaphinda zastopha ngoba ngani ngoba into zakhona kusike kudontshelwana lapha ebholi zidima ziphuma semsebenzini sibanje izibuzi lapha ngaphana. So ifoni yahlala ingasekho kwenyanga yonke. Ngacela nje kuqhubeke ngale ndlela elasekuhamba ngayo izithubelele nje amamesejeni ama-news lapha zindlele kwenambeni yami. Ngacelela-ke lonke e-Studio 7 lapha.
Studio 7 linjani? Thanda ukubingelela bonke abasakazi abasethulela izindaba. Yesh, sithi namhlanje sikhala le labaningi engozini le yenzakale inyanga, abantwana besikolo lawe imuli zabo mayuyo. Thanda ukubonga shuwa bonke abaphathisileyo engozini le. Khona kuyabe sekuyisikhathi kodwa sikhala labo shuwa kubuhlungu okwenzakeleyo ebazalini laba abawelwe zingozi abantwababo. Kodwa uJehova ukhona, uJehova kangenile. ngiyabonga ekuseni yanamhlanje
ngomusa ngenjabulo ngengibingelele ku studio 7 abalaleli nami basakazi lonke le studio 7 ngilokuthanda ukuthi ngixwayise kwamanje izizalwane zemandebeleni kanye nasemiklini ngiyalincusa ngiyalicela asiyekeni ukuvotela izanu PF leli asinazihlobo kwamanje zabulawa izanu PF nekukhura undi yabo le kodwa namhlanje lokho sibhizi sivotelana naye izanu PF lo njalo esenzela iluthi umnyaka engamashumi amane lambili 42 years silokhu sihlupheka kodwa sibele kwesigijima naye leyo zanu bantu bemandebeleni nani bantu basemiklini ngiyalicela ngiyalincenga ishiyeni phansi izanu PF le ishiyeni phansi okhulumayo uThulani Ndlovu enkayi kwenduna usikhobokhobo ngilixwayisa ngomusa ukuthi hayi izanu ibekeni phansi isisimoshele ilizwe sisimoshele abantwana sisimoshele yonke into nje emhlabeni ngiyabonga
salibonani kusitudio 7 salibonani sonke khona ngapho baphathi bendaba ezileqiniso indaba ezingagethi esihlangothi yebo mina-ke lapha ngisesewange lokho engikhala ngendawo yewange la kusetshenzwa khona emachinini ukuthi abantu bayalimala umuntu angaqeda ukulimala emsebenzini usecina amachina besamelaphisa from emlaphiseni nxa kuthe kumbe kwaqamuka kwabanjani abasamlandeleli kumbe bamkhombase lesi sikhalazo ngiyasikhalaza sila kuhulumente kwabenasa kumbe babesefithuthi babe lama-ofisi ahlala phansi kwabantu laba ngoba abantu bayalimala umuntu angalimala usekuphelela khonapho kabasamlandeleli ukuthi ayelungiswa ukuthi abhadalelwe kumbe akwanise ukuthi akhulise ifemili kababhadali ifemili balezimali abantu laba kumele ihulumente ingenele sibili incedisa abantu especially abakhupha abakhombase life yakhe life ukuthi nxazi waqamuka iqolombo waqamuka inyawo kwaba isilimo esinjani kuzethi bancediswa abantu labo ya abantu bakamthokazi ngapho baphela because singabantu bakithi besindebele kufuze ukuthi sibone ukuthi kuyancediseka njani ukuthi umthokazi abele kusasa nothi ukuthi bafike sebeze kubulala abantu bakamthokazi lapha kusalise ukungisela abantu abagcina amafamily abo abantu ababo beswelele ukuthi ezikolo bayahamba njani sacela sibili ukuthi ihulumende ingenele sibili iwapha ama-ofisi awe-SFET wayenasa ayiwangani akhangela ngezokulimela kwabantu ngiyabonga ngiyabonga
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani thokazi omuhle siyanibulisa Chris Kande mfowethu nawe sithi hayi sibethulele isigqoko ekhanda mfowethu ngithi ake ngiphawule kancane bakithi siyaxolisa kakhulu la bantu abazobulisa izihlobo zabo lana izihlobo zakho kanti akunani ukuthi babulise ngefoni ngoba unayo ifoni nale okhuluma ngayo la bulisa ngayo izihlobo zakho akuzobulisa abantu bakho lana thina sibancinganciba sinje ngenxa yezanu PF ngithi Kande ake ngiphawule lapho mfowethu ngale ndoda lena abathuthu othi bona bali bandle elikhulu baizanu PF bahlelekile manga manga ndoda endala manga usithelela nje isigcwagcwa mfethu ufuna ukuzondisa ngabantu ufuna ukufa ungasena umuntu okufunayo namanga mfowethu lina lihlukumeza abantu kwakuqala lokho abantu abalithandi liyabaforce ungakhohlwa ukuthi amapoyisa lawo ngabafowethu basitshele ukuthi bona baphoqwa ukuthi behlukumeza abantu amasosha lawo ngabafowethu bathi lina liyabaphoqa ukuthi behlukumeza abantu nabo abalithandi ungacabanga njalo abantu bethi balithandi abalithandi liyabahlukumeza liyabayethusela why lingafuni ukuthandwa fair makuthi njalo why lingathandwa fair thandani fair phela njengawonke umuntu namanga nje manga luhlaza joko akukho umuntu othanda lakhona la kustudio 7 akaze ngizwe umuntu olisapotayo funa manga ndoda hayi yeka manga yasibhora thina ngiyabonga
lathi siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo lwe-WhatsApp +1 202 465 0318. Zibe mfitshane ke incwadi zenu imilayezo yenu ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke siyabonga njalo lingathuki ziyambhedela owayengumongameli umnumzana Donald Trump osebhekane lodaba lokuthi ayemiswa phambili kwekomiti ecubungula umvukela okuthiwa wawujojozela. UTrump ubikwa ezama ngamandla akhe wonke ukuthi engayi edaleleli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Difa wajaphi Bhango Dube.
Isinqumo esithethwe lidale lesenethi esokuthi umnumzana uDonald Trump akabuye azoletha ubufakazi azobuzwa mayelana ngalokho okwenzakalayo. Nxa besithi akabuye kungumthetho khona ukuthi kufanele ukuthi abuye ukutshengisela ukuthi akekho umuntu phezu komthetho njalo umuntu nxa ukuthi uyabandakanyeka entweni thize kufanele ukuthi abuye azobuzwa ukwazela ukuthi kutholakale kahle ukuthi okuyikho kwahamba okwenzakalayo kuyini iloba nje ezinye zempawu zakhona zalokho okwenzakalayo belakho. Sekungenzeka ukuthi nxa bengathi bayamletha kube lokungahlaliseki kuhle ngoba uDonald Trump asingakholi ukuthi basesekhona abantu abamesekelayo njalo kathesi nxa sithi siyakhangela sebebaningi kakhulu abantu abasekela uDonald Trump ikakhulukazi nxa sikhangela indlela ayephethe ngayo udaba laseRussia njalo ukukhuluma kakhulu ukuthi yena ngesikhathi esaphethe esaphethe impi yaseRussia yayizange ibe khona njalo yayingasoze ibe khona ngabe kukutela ukhona okwesekwenza ukuthi abe labalandeli abaningi kakhulu okungenza njalo ukuthi kube lomthelela ukuthi nxa bengathi bayambiza lapha ugcina ekugcineni kube ungathi sekusibale lokuwa lomsindo kakhulu noma abalandeli bake sebegcina sebebuya njalo bezoboycotta lento okuvusa umsindo ukuthi lento le ingabi into engahamba iqhubekele phambili ngendlela idalela senate elifuna ngakhona ukuthi kwenzakale ngakhona.
Ngokubona kwakho ubufakazi abathi bukhona buyakhomba na ukubana lo owayengumongameli uTrump ecine ebotshwa, ubona kusenzakala yini lokho?
Angiboni babugande ukuthi ubufakazi lobo bukhona bungagcina busenza ukuthi uDonald Trump abotshwe. Engingakubona nje ukuthi nxa mhlambe bengaze bemthole lecala sokungabe lesizumbulo semalithize abangamgweba sona ukuthi abhadale leyo mali ahlawule lokho akwenzayo noma lokho akudalayo ngenkulumo zakhe owagcina kusenza ukuthi kube lomonakalo ofana nalolo esawubonayo. Kodwa ke yena ukuthi aye ejele angibona ukuthi lokho kungenzakala ngoba njalo asingakhohlwa ukuthi indaba zepolitiki lezi zinzima kakhulu njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi bangodube olandela izombusazwe welemelika ubexoxa icingweni le studio 7 ekwele bilitane.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC. Yabo
seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Gun you use.
isikhathi sesidliwe umango yasavuma ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe uphawula uhlelo lokukhulumisana ngodaba lombhuqazo wegugurawundi olukhokhelwa izinduna lamhlanje kobulawayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho uzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni isikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.